Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 17 mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwe igciwane le coronavirus izolo likhuphuke ngesilinganiso esethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 abatholakale belegciwane leli kwabhubha abathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga oluveza ukuba umanyano we-United Nations wake wafuna ukuhlasela eleZimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu.
Nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka.
Kwezemelika, umnumzana Joe Biden oselungiselela ukubusa ilizwe leMelika ngozibandlela usekhethe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivela kunxa zonke zelizwe.
Amnumzana uPresident Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokuthetho. Kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu-19.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwe igciwane le-coronavirus izolo likhuphuke okwethusayo ngoba kulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 kwabhubha abathathu. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabavela esigabeni seMashonaland West lapho okulabedlula ikhulu 101. Ababili ababhubhileyo ngabakade bedabuka esigabeni seManicaland loyedwa oweHarare. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathole leli gciwane ngabalithelelwe elizweni bengakaze baphume phandle kwelizwe. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengamakhulu amathathu lantathu 313 elizweni. Kwelemelika laseBhilitane lapho osekuhlatshwa abantu ijekiseni enqabela leli gciwane, inani labalithelelanayo lokhu liqansa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa Wajabi Bangodube ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
Umumo babugande owegciwane le-coronavirus okwakathesi awusaqansi ngezinga leliyana esalibona ku-first wave ngendlela owakusenzakala ngakhona owakuthi ngelanga mhlawumbe phose sasibona ama-infections ngelanga owakusedlula mhlawumbe more than 3,000. Kathesi ngangikompeya lendlela okwakungakhona kuqala kathesi ngathi i-effect yakhona ngathi 10%. Ngibone ngathi ikakhulukazi into engibone ngathi esiza kakhulu ukuthi igciwane leli lingathi liba contained indlela abantu abaloko beqhubeka beziphatha ngayo.
Abantu bayamukela na iJackson Lay okuthiwa isikhona njalo ngasitshela ukuthi bakhona yini abakhanya bengayamukela.
Njengoba sazi babugandi ukuthi amazwe lawa kakhulu aba very democratic ezintweni eziningi. Abantu baba loku scrutinize izinto eziningi yonke into eba introduced ebantwini. Okusafana lakhona lokhu esikhuluma ngakho kathesi okwe coronavirus ukuthi i-vaccine leyi ilethiwe ebantwini kodwa ke abanye abantu baseselokuthandabuza ukuthi kambe ishiwa ijekiseni leyi izasisiza yini. Kodwa ke ngathi phose i-40% baseselokuthandabuza kodwa i-60% bayayamukela ijekiseni ukuthi yiyo abayibona izabe ngumlamulankunzi ukuthi incede abantu ukuthi abantu bayenelise ukuthi izinto zonke zivule zibuyele ezingeni okwakuyilo lona ngaleziyana insuku.
Nxa ukhangele wena ezitaladeni lapha kulomehluko na wokulimuka igciwane lele le coronavirus ngabantu kumbe besebeyekethisa?
indawo eziningi babugandile okuziqhubekela phambili ngokulimukisa ngegciwane le-coronavirus ngisho labo mabona kude basaqhubeka begqugquzela abantu ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu i-social distance akube yinto eqhubeka isiba njalo njalo lokuvakatshelana amahlayana akube yinto yokuthi ingenziwa ngisho le micimbi izinto eziningi loko ezinye zavaliwe lamanye ama-departments ama-offices amaningi abantu loko besaqhubeka besasebenzela ngkhaya okutshengisela ukuthi i-effect yakhona loko besayibona njalo besazama ukuthi ukugwema lomkhuhlane indlela kuphela ukuthi abantu baqhubekele phambili ngokuthatha ama-restrictions nalawana ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungabi viral ngendlela owayezaka ngakhona ekuqaliseni until kuze kufike ukuthi sebe satisfied ngendlela i-vaccine esebenza ngakhona noma sebe satisfied ngendlela ukuthi isibalo sabantu esesivaccinated ukuthi ngeke sisa spreada umkhuhlane lo sibe ngama carrier kulomkhuhlane lo sekuya ukuthi abantu abaningi sibe vaccinated so ngibona ngathi isikhathi kodwa ke okwakathi nxa ungena nje lasezitolo lokho kusase yiso isayizolo esokuthi ama mask ayadingakala njalo le social distance noma mali lisachaya ama queues kona phala futhi lechayisa kumathili kusafana njengakhona lokho even noma lingena kuba public transport basakhuluma ukuthi livulela nomkhandlo lingasondelani duze laduze njalo lama sanitizer baza ukuthi bagcwalise zonke indawo eziningi nje lezitolo bayafaka ama sanitizer phambi ukuthi nxa ufike sanitize izandla sanitize ama trolley lawana ukwenzela ukuthi uqhubekele phambili kuzayo ukuthi kugwenywe ngamandla wonke ukuthi umkhuhlane lo ungaqhubeki ubhebhedeke
umnumzana Tifa wajabi bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseLondon Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama eHarare uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga olulesihloko esithi Goose or Gender, the United Nations Security Council and the Ethic of Double Standards. Kumbe ngesintu okulungele wena kulungele lami ikansili ye United Nations ezomvikela lomkhuba wokubandebe mbili egwalweni lwakhe uthi wenga uveza ukuba umanyano we United Nations wake wafuna ukuhlasela eZimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga we studio 7 esipha loludaba ngokugcweleyo
ugwalo lolu olwethulwe emcimbini oqhutshelwe eHarare lubikwa lugxile kokumunyethwe kungxenye yophenyo lwemfundo ephezulu ePhD thesis eyaqhutshwa ngumnumzana Chiwenga ekolitshini leKwaZulu Natal eSouth Africa esethula umbiko enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama umnumzana George Charamba oyisiphathamandla sikahulumende uthe ibhuku leli licubungula imisebenzi yogatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council olubikwa lulandela iziqondiso ikakhulu ezivela kumazwe alamandla kuphela angamalunga alumanyano Unike umzekeliso ukuthi i-Security Council yalumanyano iyasebenzisa ivoti esemthethweni kodwa ekhulela amanye e-veto power kube yiyo eyamukelwayo endaweni yaleyo eyamazwe amaningi kudalela General Assembly yalumanyano eyiyo elamazwe amaningi omhlaba angamalunga ibhuku leli libikwa ligxile kuzehlakalo ezimbili ezibalisa ukungenelwa kwe-Iraq le-Libya ngamabutho okwakukhokhelwa ngamazwe aphetsheya alamandla lanxa kungavunyelwananga ngaleli nyathelo kumanyano we-United Nations ekhuluma kulumbuthano umnumzana Chiwenga uthe okwabangela ukuthi alobe lolu gwalo yikuthi amazwe aphetsheya encedisana lomanyano we-United Nations azama ukungenela eZimbabwe ngamabutho ngomnyaka ka-2008 ngezizathu zokuzibazela uthi lokhu kwavinjwa yi-veto power ye-Russia le-China kodwa umanyano lo waqhubekela phambili wangenela ele-Libya ngeminyaka elandelayo okwabangela ingxabangxoza lokuthathelwa amafutha yilawo mazwe umongameli Mnangagwa ugcizelele amazwi kamnumzana Chiwenga wamncoma ngomsebenzi wakhe kuhulumende kanye lokukhuthala kwezomfundo lokubhala ugcizelele insolo yakhe kumazwe aphetsheya ngokwethesa eZimbabwe izijeziso sama-sanctions, wathi amazwe la aloncindezelo abakhulume kulumbuthano babalisa osikhwica mfundo omnumzana Emeritus Ngwabi Bhebhe, General Rugege loSibusiso Moyo, ababikwa bengabangane bakhe njalo abancedisayo kuphenyo lwe-thesis yakhe ekolitshini. Abanye yiziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa unkosikazi Opha Mchinguri, uRetired Colonel Hutshu, umnumzana Kane Matema, lentatheli zindaba unkosazana Phyllis Johnson. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Lokhu sikudaba lunye. Ingcwethi kwezamasiko labalonda imbali yelizwe bahlala bekhuthaza uZulu ukuthi alobe ingwalo eziveza imbali yesizwe ngokuqobo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana George Mkhwananzi. Sixoxe laye ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulumncedo kakhulu ukuthi ngikusinike mhlawumbe indlela eseduze eyabibonisa ukuthi leyo nto kade bekuyo makade kuyikuluka kwempi ibiliwa kanjani sipho umuntu obengaphakathi. Uma kuyikuthi kuqondane nokubushwa nokuphathwa kwelizwe, nakho kuzosinika mhlawumbe indlela yena abona ngayo engesiyele ibonwa ngabantu makhaza akade bephethwe. So kukhona kuyasiza nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo, bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka.
Nxa umuntu onjengoshiwenga engaloba ugwalo, lulakho yini ukuveza mhlophe into ezifihlekileyo ezifana nje labo gugurawundi, kumbe into esiyabasikhangelela ukuthi nxa engabhala njengalokho esikuzwa ukuthi ubhala nge-United Nations engabe ngumuntu ongafaka okuliqiniso na?
Angikholwa ukuthi abantu abanjengoChiwenga nabanye abantu asake babhale izincwadi njengoba sike sabona uObert uyibhalile, nabanye abanjengaye abakade abasembusweni. Angikholwa ukuthi iqiniso bazoliveza lonke liphume lithi dandalazi. Kanjengoba nje siyazi ukuthi uDominic ngoba yiligama lakhe ubephethe koBulawayo laphana enkambeni yamasotsha eLuwelin ngesikhathi iGugrawundi ingene eMathabeleland. Okusho ukuthi ke iGugrawundi njengebutho ekade lithunywe nguhulumende ngomgabe i-executive yelizwe ibi-coordinatwa iqoqwa iqondiswe kusukela khona laphayana elweli lapha bephede khona yena uChiwenga. Okusho ukuthi konke ke izinto zonke kade zibasiza, insiza zonke kulogistics yabo nayo yonke into eqondane nokudla nako konke bebekuphiwa kusuka nguye uChiwenga, nguye okade bafida bephuma besiya kunhlangothi zonke zasemathebeleni ukuyobhubhisa abantu basemandebeleni. Izinto ezinjengalezi sihlabe sifisa ukuthi incwadi ethe yabhalwa ngumuntu onjengauChiwenga ikuveze konke lokho. Kodwa ke angikholwa ukuthi angazinqunula azaziveze entweni enje, ngoba bengabantu ababalekela amacala, bengabantu abafuna ukuziveza msulwa, bengabantu abafuna ukuziveza sengathi bangamaqhawe. So yibuhle bodwa obunye bakhona bungobokuzikhandela ozokubufunda lapha encwadini. Kubhadalazwe nje umuntu acecise, ahlobise, azenza ngathi ube yinkalakati yeqhawe elimangalisayo kanti ube ngufujwana nje.
Ungasela ukuthi kuqakatheke okunganani khona ukuthi abantu balobe izingwalo, into ongayikhuthaza yini?
Ukulotshwa kwezincwadi noma izingwalo ngabantu abake babasembusweni noma ebukhokhelini into emele ikhuthazwe kakhulu, ngoba kuzosivezela ukuthi badibane nezinselelo ezinjani, okuzokwenza ukuthi labo abezamuva bakwazi ukuthi izinto lezo bona baziphathe njani ukuze bangaweli kulawo magodi. Kuyasiza kakhulu futhi ukuthi kuvula abantu amehlo ukuthi into ezithile akade bezibonela kude bezifanisela nje ukuthi kambe lokhu kungabe kwenziwa, kudalwe yilokhu, lokhu kungabe kubangelwe yilokhu. Bayothola izimpendulo ezicacileyo sebefunda lezo zincwadi zabantu akade bethatha lezo zinqumo ekade zibonakala singathi azicaci, azibonisi inhlakanipho.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezamasiko njalo ecubungula ezombusazwe. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, isizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isimo samasimu endaweni eziningi zelizwe ezibalisa ezihlala zilendlala izulu linganikuhle. Sihle kakhulu lo umnyaka kulandela uhlelo lokulima oluthiwa intwasa kumbe fumvuza lezulu elina kuhle. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ukuthelelana igciwane le coronavirus sokufike kusibanga esethusayo kwele South Africa ngoba kube labantu abedlula inkulungwane ezilithumi ngelanga linye abatholakale belegciwane leli. Leli nani ledlulwa kanye ngenyanga kaAugust lapho okwabanjwa khona abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lantathu igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Nami ngivukwa nama ngihlezi ngivukwa ukuthi ngenye mini service lokho esikhala sidilizwe lakithi abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimaziliso. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni nabo, basebephuma esintwini sakubo. Ngenye mini kafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni lasemasikweni ethu uNkulunkulu owasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebese beyilokuza, bebese bephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye mini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima la kuphi. Singabe siloko esikhala kwenanga ngezano kanti kulalapha lathe salima la khona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhorutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba nenye mini futhi okunye. Ngempela singabe siloko sikhomba izano sithi hey izano, hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abaselampilo. So ngicabanga ukuthi ngenye mina abantu bakithi nabo bamele bazibone, bazinuke amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe lase South Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye mini yikho kungabe kusishayisa ngendlala. Singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha. Nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa ku Studio 7 ukuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake ku Studio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama second phezulu. Lingixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe lana ukuze labantu abanye bathole ukusizakala ukuthi mhlambe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kanti yona iSupreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs aye alliance yini, kumbeni yathi yona into wasihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa idaba lwe-Congress? Yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe-alliance kulokuthi bayenze lokho okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councillor lama-MPs awe-MDC alliance. yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye kuCongress bangavela kuCongress yikho lapha okuza kuyasukula ukuthi into zihamba nje kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esikwe ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi kanti bayakwazi ukuthi bengenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti umele lobani abantu bakhe bona abasephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituencies ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethiwe
sanumanani sanumanani balaleli bestudio nabasakazi ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lonake ngela kwele-South Africa yeyi ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni makungenzeka umamkhupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retire thayi sengimdala-ke sengihlala phansi bese kuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umamkhuphe ngoba kuye kwaba necakaxaka lokuthi sokukhethiwe
Salmonani salmonani balandeli bakastudio 7 kunye nabasakazi lonke e-America okakhumana e-Johannesburg kwelase-South Africa okokuqala ngegama elithi okwasezimbabwe kuyayangisa okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo umbuso ozitshelayo bahamba bethi bona ba-right bona bathe kodwa manje kwamasosha akhona nakwamapholisa balamba kodwa bayafihla abafuni ukuthi kuvele ebantwini kodwa kusala kuyavela sesikuzwile phinde sithi thina naw manje idolobho alilamanga gribe liyakho lithwele nzima abantu bahluphekile into yonke nje ifile kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lize labo li-right kanti kanti liyangeke ngani bantu basele kuzima ngokuzizwa kwena hayi leli lizwe mani hayi kuyayangisa lokho esikuzwayo kuyayangisa kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane izwekazi le-Europe seliphakathi njalo kokulwisana labahlamuki ama-terrorists elizweni kunye lasebulenjini be-intanethi umanyano we-European Union usuthembise ukulwisana lobudlova lobu inhlanganiso eyethula izilinganiso zokugugudeka komnotho wamazwe ithi lumnyaka izahlolisisa isilinganiso sokuvuka komnotho wamazwe ngemva kwegciwane le-coronavirus kwezemelika umnumzana Joe Biden oselungiselela ukubusa ilizwe leMelika ngozibandlela usekhethe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivela kungqazonke zelizwe kulabensundu abamhlophe izitabane labavela kumazwe achiyeneyo lokhu kwamukelwe ngabaningi ngenjabulo besithi uhulumende lo uzasuthisa umuntu wonke lokhu kwenzakala umongameli Trump elokhu esithi ulendlela afuna ukuzisebenzisa ukugenqula impumela yokhetho izolo imisakazo yethule umbiko okhomba ukuba abacebisi bakaTrump balokhu bedinga indlela zokukhanga usekelo lwabosenator abafuna ukubambisana laye indima yokufeza izifiso zikaTrump sixoxe lesizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kungani lokhu kuleziphathamandla zebandla lama-Republicans eziningi ezifuna kugenqulwe impumela yokhetho
ya umnumzana upresident Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu-19 into nje ngifuna ukuthi ngisho ukuthi kukho vele kukhona nje ama-states angafuniyo ukuba phakathi komanyano lolo oluthiwa yi-United States ama states ahlulwayo laphana ngale impo kuthiwa i-civil war. So lokho bebambe oludala, lokho befuna ukuhamba ngoludala. So akungimangalisi kakhulu ukuthi nxa kukhona abantu abalokho befuna ukuxexeba kabebuyele emuva. So ngiyacabanga ukuthi kungaba kuyibona labo bantu, kodwa kangizange ngiwadadishe ngibona ukuthi iwaphi lawo ma-states ma umunye ngamunye. Ya umumo we-virus lapha esikhona thina actually ngise-Indian, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga ama-records every day. Hhayi vele lama ama-counties wonke sibili ami manzonzo. Ya amamadlodlongwana ngenxa yokuba umumo lowo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho u-Holocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Khonokhu ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo? Hello, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Chayifana esiqhubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje lengoma ethi yona isono sami. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ihloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwe igciwane le-coronavirus izolo elizweni likhuphuke ngesilinganiso esethusayo, ngoba kunabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amabili 227 ababanjwe leli gciwane, kwabhubha abathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama uphawule ngokusemthethweni ugwalo olulotshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, oluveza ukuba umanyano we-United Nations wake wafuna ukuhlasela ele Zimbabwe phezu kodaba lwelungelo loluntu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.